Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-5 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa umongameli Cyril Ramaphosa bahlangana namuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Gambe uxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chamangu kuzaphumelela na?
Singakayi ku-CCC bengililunga le-MDC Alliance. Nilobufakazi balabakho, nilezincwadi zakhona ezitshoko khonoko.
Abanini bamabhizimusi asaxathulayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakoBulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi abo.
USengezo Chabangaza ke ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho ke ngalalo ilungile elokuthi abhale incwadi eParliament.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi.
Esesukukhavile so far siqophisane ngokuthi crisis leadership, ukuthi in times of ama crises umuntu ongo leader kumele aziphathe njani, okumele abe lobudlelwano bani labantu izisebenzi zakhe alazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa umongameli Cyril Ramaphosa bazahlangana lamuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Iphephandaba leHerald lithi ababili laba bazaqala bavakatshele umngcele weBeitbridge andubana baye eMusina lapho abazahlala phansi bakhulumisane ngenhlelo ezimbalwa eziphathelane lemingcele yamazwe omabili phansi kwenkampani ethiwa Border Management Authority. Gambe uxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu kuzaphumelela na? Abanye bathi nxa kuliqiniso ukuthi uChabangu nguye owasayina amaphepha alabo abancintise kukhetho olusanda kwedlula, ibandla le-CCC lisenkingeni ngoba umthethwandaba ulakho kuvuma ukuthi amalunga edale alithumi lanhlanu 15 lamakhansila alithumi lasikhombisa 17 axotshwe. UChabangu uthi ulilunga lebandla le-CCC okugcweleyo njalo useke walimela kukhetho okumenza amangale ukuthi abathi kasobandla asolunga lebandla bachoni.
Ubuphukuphuku obunje angaze mbubone. Ngizanika umzekeliso wakhe ukuthi yena uyithatha ngapi right yokukhulumela abantu beMathebeleland engaveli eMathebeleland. Uyithatha ngapi right yokuthi yena ulilunga le-CCC, ubani kasolunga le-CCC, usebenzisa yiphi i-constitution ethi umuntu kumele abe lilunga abe yilokhu, ulaliphi yena ikhadi ele-CCC elimtshengisayo ukuthi ulilunga, kuyini okuwenza oku-identifya umuntu ukuthi lilunga le-CCC, akubeke kusobala ukuthi nanku mina ngilakho ngililunga le-CCC. So lobo yibuphukuphuku abenzayo ujaha we maswingu opepota ukuthi ungu spokesperson we triple C ngaso kukhuluma abanye abantu lamhlanje bazasitshela ukuthi thina kaso malunga e-TCC. Mina I joined i-party ngo-1999. I have been there ku-struggle. Anybody oza kuthi lamhla kangazi ku-struggle se-democratization kuthi ukuthi uthi uNkulunkulu vele kazange azalwe. Anybody oza kuthi mina kangazi ku-democratization se-struggle se-Zimbabwe kuthi ukuthi i-High Court of Zimbabwe will be wrong, i-Supreme Court of Zimbabwe will be wrong. Othi mina kangazi kuthi ukuthi the National Constitution of Zimbabwe will be wrong, kuthi ukuthi siyabe sesingasela rule of law singakayi ku-TCC bengililunga le-MDC Alliance. Nilobufakazi balabakho ngilezi ncwadi zakhona ezitsho khonoko sifomele iparty sisonke ngibe yicandidate eBulawayo ngafaka iCV yami ukuthi ngibe nominated kusenator. I was nominated overwhelmingly kusenator balayo iCV yami abantu beelections ukuthi ngiyimemba yeparty. Kanti vele ukuba yimemba yeparty ikuyini abasitshele laba bathi konke nabona bangamemba of the part. So, mina as things stands, I am what I am. Akula muntu onganginika iconstitution today ukuthi sile substantive constitution document eliyilo eliprescriber imembership ukuthi lo uyimember. So, akula nzondo ekhona, but esikwenzayo number 1 sifuna ukubisela iparty le back to its founding values and principles. Number 2, sifuna ukuthi abantu ababekhethiwe ngabantu bathola ithuba to represent abantu babuyele baphiwe the second chance. We want to increase the internal democracy in the TCC. Number 3, we want to formalize this organization, sibe le constitution, sibe le collective leadership.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuthi sizwe ukuthi usomlomo wedalela eParliamente umnumzana Jacob Mdenda onguye omele athathe inyathelo lokuxotsha amalunga la. Uzathatha inyathelo bani njengoba yena uthe khuluma le-Studio 7 izolo uthe uzaqala amelele ukuthi azwe ukuthi udaba lolu luqonde ngapi. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sibuye saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza.
Usengezo Chabangazake ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho ke ngalalo ilungele elokuthi abhale incwadi eParliament. Ngalalo ilungelo elokuthi abhale incwadi exotsha amalunga awe Citizens Coalition for Change eParliament. Kalalo ilungelo elokuthi axotshe abantu kuma local authorities bo city council lezindaweni ezinjalo. Esikubona lapha yikuthi engabe engumuntu olenzondo labantu abakhona, labanye abantu abakhona ku city council, labanye abantu abakhona ku parliament. Kodwa sibona ukuthi leyo ayisiyo ndlela umuntu angayenza ukuthi atshengise leyo nzondo. Sibona ngani into eyangisayo njalo into ezakwenza ukuthi ibizo lakhe lingcole labantu bengamhloniphi.
Wona umthetho lesisekelo sebandla lisithini nxa sikhangela ukuxotshiswa kwabantu khona lokho kwama-recall? Uyabe lelungelo na asithi umnumzana Chabangu elayo imvumo? Uyabe layo yini ilungelo lokuthi ahlale phansi yedwa akhuphe amabizo ona la?
Uyazi umbuzo wakho muhle, kodwa impendulo yami ilula. Kufana lokuthi singathi thina ilunga lebandla le enguqu iDynamos Football Club sithi umbeni nguSandy Mari. Umbono uSandy Mari mo ebhala kuZifa ethi Zifa bengicela lixotshe uPeter Nkomo esikhundleni sake esokuba umangoye wechila moya iChillers ngiyabona kanti umuntu weDynamo uza xotsha njani umuntu wechila moya uhamba njani ngiyo ilihlazo esikhana ndlalo lapha njenge Citizens Coalition for Change ukuthi umuntu ongasolunga le Citizens Coalition for Change usetholakala esenguyobhala izincwadi ekhipha abantu ezindaweni iye kodwa phela siyazi ukuthi iZANU-PF abeZANU-PF balakho ukuthi bezenze abangazi ukuthi indaba ekhona bevumelane lo sengiso sike sawubona isikhathi sikaMonzora sokuphazamiswa even lo mthetho bewutshekisa umthetho bewenza nje ukuthi basutse laba abalandela uNelson Chamisa so engingakutsho ukuthi akwenzi phela ukuthi uSandy Marimo atholakale ebhala incwadi exosha uPeter Nkomo kuHighlanders ayilokho akwenzi
lo ke ngumnumzana Swithan Chirowatsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo abanini bhizimusi abalama bhizimusi asathuthukayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakobulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi nxa kulezehlakalo ezingawacitha ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe ukuqamuka komlilo osokubangela ukuthi abanye balahlekelwe yimisebenzi. Umhlangano lo osungulwe ngomvulo njalo ogcitshwa ngomgqibelo uqoqwe iCouncil yakobulawayo imanyene lenhlanganiso ye-International Labour Organization Bulawayo Chamber of SMEs kunye logatsha lukahulumende olubona ngokuthuthukiswa kwamabhizimusi asaqathulayo. Ukuze sizwe ukuthi abaphatheka kulomhlangano bafundani, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana bakaNincube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ongomunye wabaphatheke abakulo umhlangano.
I-training leyi sibafundise osixoxisane ngokuthi ama-businesses awo bengawayenza njani ukuthi abe-resilient akwanisa ukuzimela ukuthi in times of ama-crises or ama-disasters bakwanisa uku-adapta betshintshe or bebe lama-resolution or abangawayenza ukuthi inhlanganiso zabo or ama-businesses abo ame angahle adilike ngokuhlangana le nhlupho abahlangana lazo kuma-businesses abo. Esesikukhavile so far sixoxisane ngokuthi crisis leadership ukuthi in times of ama crises umuntu ongo leader kumele aziphathe njani okumele abe lobudlelwano bani lama labantu izisebenzi zakhe alazo okunye sikhangelele sikhangelile ukuthi kukhona i staff izisebenzi zakho ku organization kumele urelate lazo njani kulendlela ezijene ezoku communicate labantu abakusebenzelayo udlelwano bani umele libuyakhe labantu elisebenzelana ndawonye kulabantu esithi business ecosystem okulenhlanganiso eziku business ecosystem sibalisa inhlanganiso ezisurrounding ama-businesses to abo abawenza njengama-entrepreneurs ukuthi uzathola ukuthi ibhizinesi malimile alimi umuntu esebenza yedwa zikhona ezinye inhlanganiso osebenza lazo direct or indirect so uyabukhangela ukuthi ubone ukuthi labo udlelana labo njani ungaqinisa njani ubudlelwano in terms of crises or in terms of ama-disasters or ama-hazards kuyini ongakwenza ukubana lincedisane lonke elikusem ecosystem ukuthi ama-businesses en akwanisa ukuzimela. Bazokhangela njalo i-business resilience strategy u-entrepreneur or usomabhizimusi ngamunye ngamunye. Esiyaqeda le i-training sikhangelele ukuthi omunye lomunye ebesele business resilience strategy se-business lakhe. Whether uyathengisa, uyathunga, uyabaza, uyabheka, kumele ebe le resilience strategy esimhlomisa ukuthi i-company yakhe or i-business yakhe ingama njani mabefikelwa zingozi ezijiyeneyo ama-disasters ahlukahlukeneyo.
Ungathi lenyathelo elihle yini leli elithethwe yi-council entsha lohulumende njalo libonisa ukuthi lizasebenza kuhle labo sesiya phambili.
Ye linyathela elihle leli singakhangela kulabo COVID-19 abake babuya abantu baba affected abanye bahle babhazalala bangelisanga ukuthi behle bevuke bebuyele ku business sizakhangela njalo kuma disasters amaningi ayehlela abantu abazisebenzayo ama business amancane even lamakhulu amancane babe ngekho better prepared ukuthi bangathakla njani o bangakubamba njani ma sebethe bahlangana lo uhlupho olunjalo so i training le iyancedisa kakhulu ukuthi abantu abakuma business behle bevuleke bebe lomqondo banzi bekhangele ngelihlo elibona khatshana not elibona eduze ukuthi bebe better prepared ukuthi nxa kungaba lama disasters nxa kungaba lama risk athile behle bebe prepared ukuthi kungayenzakala lokhu how will we respond kungayenzakala lokhu sizadila lakho njani kumbe siza kusolva njani kumbe iliphu sizwe siyabe silufuna ikakhulu kathesi ngizakhangela imtize kule mtize flea market eyachayo abantu labana baluza izinto eziningi kakhulu kungathi ngaba befundile behambe under this training ukhona inzame ababe ngabe sebeyenzile o indlela kumbe ama strategies angavimbela o ayenga reducer impact ye hazard o i disaster eyabayehlelayo so i training leqhakathekile kakhulu iyahlomisa osoma bhizimusi ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili bekuma businesses abo njalo bebe lemicijo eminingi engabancedisa ukuthi bezimele bami ungaze kufike ni hlupho bani kodwa bekwanise ukuba bemile bekwanise ukuqhubekela phambili bebe lendlela eziningi abangazisebenzisa ukuthi ama businesses abo ami.
Hello ke ngunkosazana bakaNincube umqoqi wenhlelo kulihlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abadlula inkulungwane abakade bengene kulelo lizwe kungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaviron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolesithathu, uMongameli Masisi uthi izijeso zenotho yizwe ezigxotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kweleBotswana ngenani eliphezulu. Uthi yikho ehlala njalo nje ekhala ngokuthi mzesule izijeso zenotho ngoba leBotswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Kithaloganya diemo ikhwetho tsa.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane lodubo ebalekela kuwe uyamsiza hathi ukumxotsha nomunye wabakhulumela eZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
Umphathi ntambo obona ngendaba ezenzakala kweleBotswana unkosikazi Anna Mukheti uthi udaba lwabeZimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Esikukhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abeZimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abeZimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokubapha imisetshazanyana. Noma kulokukhonana ukungena kwabeZimbabwe ongekho emthethweni, uMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe uMongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokusetshenziswa kwesithupha uchapha umncele. UMasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe omabili alobudlelwano.
Bantu bale runa ke ba runa ba.
Abantu beZimbabwe ngabantu bethu lati izihlobo zethu. Kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo kodwa okukhulu yikukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kweHaboroni umnumzana Mkhululi Moyo uthi noma nje amazwe kaMongameli Masisi eduduza kumele amazwe angomakhelwane azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
LeBotswana mpela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngalekhaya eZimbabwe siyangena ngaba ngobuningi. Thola ukuthi sesibaningi sibili mpela lalo selithwele nzima mpela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengoba isadikile ukondemile.
Kusenjalwe leBotswana liphezulu kokuloba ugwalo lwemigration policy oluzaphathisa ukuhluza abangenelizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Uhulumende uphalisana nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, IOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana i-citizenship, abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi iziphathamandla zempilakahle edolobheni leBikita sezicebise uZulu ukuthi angaphi ukudla abazokhala esililweni kulandela ukumemetheka kumkhuhlane wekholera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi lanxa sokulobubelo kwezokugaywa kwamandla kagetsi, ukuntshontshwa kwentambo lenye impahla ehambisa amandla kagetsi kubangela ukuthi uZulu aqhubeke esemnyameni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani? Uyabona mina ngingumdala omnangako, ngabe ngihlengiyirizayini hlengizekelele nihlale phansi ngiyebheka inkomo zami, ngoba mdala vele abantu abasakufuni. Umhlaba wonke jikelele abantu abasamfuni umdala omnangako, abasamfuni lalo bona lawa nje abade bakuvotela bayapretenda vele abasakufuni. Mdala nginguwe, ngabe ngihlengirizayini nje ngihle ngizihlalele phansi ngithule umsindo. Njalo badala lokhu kuthona kuthiwa siyalinda into zesisadeki sadeka kusasebenzi. Lapha badala asingeneni indlela, ngoba sesikhathi lethu nokuhlala kwamanye amazwe sesifuna ukubuyela emakhaya yethu ngenxa yezane kuphela. Badala asingeneni lendawo yabo, into zezane ukuthi bathi lizwe balithatha ngegazi, balithatha ngegazi akusebenzi lokhu. Kwakudala kwakuyisikhathi sakhona, sela ndawo lakho kwadlula. Manje amazwe manje sebuswa ngama-young generation. Lokhu lokhu besitshela ngeEuropa, Europa akusebenzi, kwakuyisikhathi sakhona. Bavo mkhokho bethu, bavo mkhulu bethu badlula. Lathi asingeneni isiganga badala bafile befile, silungisile izwe lethu akusebenzi lokhu. Sesikhathele ngento zezane, sesikhathele thina into zezane lezo.
Studio 7 ivuka njani? Mina lami igama u-Adolf Shaba. Ngike ngezwa laba, ngike ngabona lapha ku-internet ukhulunywa kuthiwa le ndoda esibiza ngoSengezo Mahlangu iyenze ama-recalls, isibiza njengo-secretary general we-CCC. Manje uma kukhontinywa ngezinto ezinje, mina ngibona inye i-solution. Udelelo okwedlulisa ukudelela, ngoba izani PF angeke isebenzise amaqhinga anje, so mhlawumbe ukuthi idozilunga. Hhayi, futhi mina angiyiboni la izani PF izomelana nayo intukutyelo esebantwini. Bengayenza lokho abakwenzayo bezibona ngathi bona aba-untouchable, ayikho le nto yabo le. Izigebenga zodwa lezi ezisebenzisana nabantu esebenzisa imali, but this time kuzaphela, ngenze kulula.
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho, vele ngihlale phezu kodaba Studio 7. Hhayi, siyabonga ukuthi isizwe sikamthwakazi ngathi siyavuka, silungathi siyaphakama. Bantu basefollows lonke likwenzileyo siyakuthanda thina abethwakazi. Singavumi ukuthi abafana basempumalanga babuye bazodlala ngathi, baze basikhethele labantu okumele basiphathe kahle kahle, ngenxa yokuthi behlulekile ukuthi bona bafake abantu babo bokuza njengakobulawayo lapho kufakwe khona abantu bokuza. Abantu batshelwa lokuthi kufakwe bani umeya. Okwamanje sokulo mfana obuye emaswingo khona ngale ozokunguye umeya, akula ngisho umuntu wesindebeleni, umuntu wakuleyo ndawo obambileyo laphana. Umlungu ufakelwe nje ukuthi singakompleni because umlungu laye wakithi, kodwa lo mfana waseshone lo assistance bekumele be ngumuntu wakithi. Folosi siyabonga khona ngapho, vuka mthokazi vuka. Folosi singavumi ukubuswa ngabantu bokuza. Indawo ezigabeni zakithi makuphathe abantu bakithi. Vuka mthokazi vuka.
Linjani Mahlabe Zulu, Voice of America. Bendalelela intatipaula ngolozeni ubabalo yimukhumbulandlovu wasesigodini, okwamanye South Africa. Menarele ila dikunya lapa wabado ZANU-PF, batu kuda kuwashe masaga, maeti na ZANU-PF ile two-thirds majority. And if I understand, who didn't say Karuza na Senizu Jai ZANU-PF, mwazu wame, they didn't get a two-thirds majority. What they are trying to do is, ipropaganda abade wuti, tunchama councils, awe triple C, abayezuwe wase mako, dan. Nalinda abia wamanjo wuta watu. Ainjo konyaki ya zikonfusa, kwa sani understand, dinga ne pulokuta wapao la estere ya tuti. Sati ndi ZANU-PF ile two-thirds majority. Was from what I heard, according to Amar rule the constitution. What I know is was Ubuti they didn't get a two-thirds majority. So I don't know what you could not put a watch. Maybe it's never seen as interest the cover, it says this is confused after me.
Ndichona njani mna Studio 7 ndonke ntungamili inkomo yabo dube hayi sina siyachona abantu bakithi amalunga e-TCC ukubona ukuthi wona abantu abanqa ukuthi wahamba sibili kuse khankasela ukhetho ukuthi abantu bakuvotele sathi sebekuvotele abantu tshona uhlale ehoteleni sesuke ehoteleni sitshona ulele kuthi wena hayi uphikisana lokuthi awunazimawu ukhethalo uhambanga kuhle uyabungayazi into oyenzayo bantu bakithi like lifunde sibili ukuthi ipolitiki liyenza lenza ipolitiki lingazadlala ngabantu lingadlali ngabantu sibili lingadlali ngathi xa selikhethile yenzane nomsebenzi liyadlala sibili okudlala dlala. Semvumelana yena lo muntu ofuna ukulixotsha. Kulixotsha sibili ebona ukuthi kaliyazi into eliyenzayo. Uchaba ngu-right sibili bese ngibona uchaba ngu-right. Ngono lithi lixotshwe. Uchaba nguqinisile liyadlala. Silikhethe litshone lilele lini. So livuka lisetshelana abantu. Litshona libatshelana abantu. Sibisele emuva, lingasibisele emuva lini. Nga lingafuni lihle liyekele, lingasibisele emuva. Lizana kwayenza ama-election ithatha indawo lezo. Ngoba liyadlala. Silikhethe liphinde litshone lilele.
Studio 7 njani? Hayi siyabonga. Abantu beZimbabwe thathani lo noShabangu lo nimisenhlanyeni once nimisele engutsheni. Hayi lona akhulumi nayo misele engutsheni uShabangu lo. Ya, hayi angikho lapho. Asikhulume nokumento esingcono. Umuntu sakha manje sekakhuluma ngomoya ophansi sekathena imoto ziyathathwa ziyathathwa. Akayazi ZANU-PF kathi kumele kwabhiza aqolosha lapho angayazi ZANU-PF. Akabuze thina esasisehlathini fika la esathini iZANU-PF yasenzela imigilimbane singayazi kuze kube namhlanje. Yena sekakhuluma ngomoya phansi edayi inhlangano yithi imoto iyazithatha. Bazogugela ngaphakathi njengesokisi. Okay, sure.
Studio 7 siyabingelela. Ya, siyabonga imizamo eyenziwa ngo-Nesenshamisa le-TCC ukuthi bengayikhothamela umlilo wamaphepha lo eZANU-PF ngoba uma kuthiwa kule parliamente bona bengayanga. Ba-right, bakhombisa ukuthi vele akukho umuntu orecognizeayo president yabona lezana. So ba right then ayikhona noma ungeke utshitshe lutho nje kodwa kuyabonisa ukuthi kukhona into engahambi kahle. So ngoba amaZimbabweni asekubonile ukuthi izinto zeZimbabwe azihanyiswa kuhle kumele benze ukuboycotta bengayikhona. So amaZimbabweni abona ukuhlupheka kwabo ukuthi ngeke kuphele ngoba bakhohliswa uma kuyo kuma election kuthiwa hey amagates nanko amanzi konke kuyavulelwa. Uma kubuye after election ugesi ucima okonomphela amanzi ngephindwa wabone ephuma empompini. So kuthi ukuthi ukuthembisa nge 5 years ukuthi bazolenzela yini into abazolenzela yona bekade be campaign izolo namhlanje ugesi awusazolo odinto enjani. So iZANU-PF idlale kakhulu ngamaZimbabwe kodwa isikhathi seZANU-PF sesisondele laba yakhona. Siyabonga.
Ngiyabingelela umsakazi wo Studio 7 igama nguThulani Ndlovu-Nkayi kuNdunu Sikhobokhobo. Niyazi nje kunenyinto esuka yenzakale abantu abangayinaki. iZimbabwe yona izama ukuzitshela ukuthi umthetho iyawazi kodwa umthetho ingawazi yona vele labana abantu abanenkani kusukela kuyo president wakhona lengane zakhe zonke zomdenda obani bani nje konke kusiyafika kubo Joseph Chuma labo mabu Thomozo banenkani ngoba bona bayibona ukuthi bayibo abezali kodwa kuzoniphelela one day kuzoniphelela nje ngiyaxwayisa ngiphinda futhi ukuthi kuzoniphelela abe sisisima beboycotta mina ngibona ba right baboycotta.
Lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 0800 2024650318. Siyacela ke balaleli lingathuki, siyazumumo umi kubi, into azihambi kahle, kodwa ke ukuthi siguguzele udlame udlakela sesithi yilo olungancedisa hatshi, ayisikho okufunwa yiStudio 7. iStudio 7 yona ikhuthaza ukuthula lokukhulumelana. Singakagqibi ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlongo zendaba ebezikhokhela. Kambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC kuzaphumelela na? Abanini bhizimusi abasaxathulayo bathola ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka koBulawayo. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.